isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 22 kulezi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabanye abantu abanceda abantwana eJohn Jalaka High School. Oqhamuke umkhuhlane weCOVID-19
sidingela nabafundisi abazasebenzelana lapho.
Odokotela bathi kumele abantu balandele isikondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Abantu ababanjwa yicoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump lokhu evimba umnumzana Joe Biden webandla lamademocrats ukuba angene esikhundleni sikamongameli.
Almost 74 million votes. We had big farmers.
Baningi abantu babefaka ama advertisement ebengiqhodoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Iqembu lelizwe ele under 17 likhangelelwe ukubuyela ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumdlalo weCOSAFA kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Soko labantu abafika inkulungwane phose ezilijumi abahlolwe batholakala bele COVID-19 kwele Zimbabwe. Lokhu kugoqela abantwana abafika ikhulu lamajumi amabili 118 abalomkhuhlane weCOVID-19 eJohn Talaga High School duzanda kobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sebezinkulungwane ezedlula isifica munwe munye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million. Abantu abafika phose inkulungwane eziyisifica minwe mbili lengxenye 8,235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha. Okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Talaga High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers, ama-gloves, ama-sepa, ama-sanitary pads okokugezisa indawo ezichiyeneyo kanye lamabhakede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le umfundisi uSenis Banda owethekelele isikolo lesi izolo uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Lathi besidingela labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo novalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungawugula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile.
Abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi. Ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezijiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
Abantu ababanjwa yicoronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyalisiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosikazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithatha amanyathela njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesi basagqoka ama-maski kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi ukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kwabulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa ukuba akusalandelwa le mthetho yokufaka ama-mask njalo lokusanitize uma kungenwa emabhasini kumbe kwamanye amashophu njalo. Sesitshayela uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kwabulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi lento iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho lento ngani siyedlule. Kukhanya ngani sibuya sibili okwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela uDokotela Agnes Mahomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi kumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia lapho basanda kucela ukuthi kwenziwe okufanayo. Wenza lokhu ezinye izabelo zikhangelelwe ukuba zizavumelana ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Ngakho ke kumele ama-electoral votes anikwe owanqoba kukhetho lukamongameli umnumzana Joseph Biden obandla lamademocrats. UTrump uvimba okumangalisayo ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Imithethondaba isiphosele kajana amacala angamajumi amathathu abefakwe izithunywa zikaTrump emithethondaba kwezinye izabelo obekuthiwa ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Kukhanya engani uTrump usevimba ukuthi izabelo zethulele abakuqula le-Electoral College amavoti okukhetha okumele abe ngumongameli njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso kwelizwe. Onqoba ukhetho lolu kumele avotelwe ngabantu laba engakagcotshwa ngozibandlela. Kodwa uTrump uqhubekela phambili esithi sokumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia njalo bame kancane kwezinye izabelo okumele bethule khona ama-electoral votes. UTrump uthi wanqoba kukhetho lolu.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, find that out. Almost 74 million votes. We had big pharma.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement bengikhothoza, kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Baningi sibili abantu ababephikisana lami, kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze. Kodwa unobhala jikelele wesabelo seGeorgia umnumzana Brad Raffensperger uthi uTrump wanqotshwa kukhetho lolu esabelweni sakhe esisanda kubala kutsha amavoti njalo esizabala okwesibili njengalokho okucelwe libandla lama-Republicans.
Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Close elections sow distrust. People feel their side was cheated.
NjengomRepublican, lami ngizwa ubuhlungu obokuthi omunye wami kazange anqobe kukhetho lolu. Lokhu kwenzakala kumaDemocrats ngomnyaka ka-2016. Kodwa ke ngasikhangela inombolo, inombolo phela zileqiniso sonke isikhathi. Lokhu yisifiso sikaZulu.
The numbers reflect the verdict of the people.
UBiden uthi kuyayangisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Esikubona kwathesi sibona ngani ukuchapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhlonso yakhe yini, kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. Baningi abantu kwele Zimbabwe abalandela ukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Alec Nyathi.
George naye uTrump unelungelo lokuthi uma enensolo akhulume, lelungelo lakhe mpela kakhulu. Uthi akudingisise abone ukuthi luhambe kuhle yini, bamvumele kwenze leyo recount asuthiseke naye uze kubonaka ukuthi ngempela idemokhrasi e-America iyasebenza. Kodwa eZimbabwe akwenzeki khona lokhu.
Omunye njalo ngumnumzana Kuletso Mabuya osekela uTrump.
Ukhotho lwe-America lwahamba kuhle noma aluhambanga kuhle. Mina isifiso sami bekuyukuthi uMr. Donald Trump awine. I favor him over uJoe Biden. I favor him because Mr. Donald Trump, he's frank. He does not hide about. Ukhuluma straight ala change efikumpini. Okuhle uMr. Donald Trump ukuthi engenile nje akazanga ayemazweni ayibulala abantu abangalamacala.
Umnumzana Raphael Mavela uthi ukhetho lomelika lwenziwa ngemfanelo, ngakho ke uTrump kumele aveze ubufakazi bokuthi ukhetho kalenzanga ngemfanelo.
Umoya womubi uyasikhulela emhlabeni lapha. Lancanje ubona ama-Africans besenza okunjalo, kutsho ukuthi lakhona ngale Melika bakhona abayenza okunjalo. Kodwa-ke kunzima, kasazi njengoba siyimelika sesikhangele ukuthi ubona baza kuqeda njani lokhu.
UTrump ukhanya efisa ukuba izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans zidinge abazavotela umongameli besebenzisa ama-electoral votes abantu abadlelana laye. Abakubandla lama-Democrats bathi lokhu kufana lokuhluthuna umbuso. Abezemithetho bathi kababoni uTrump ephumelela kulokhu okwenzakala khona manje. UBiden osedinga amalunga edala le-cabinet uselungiselela ukungena esikhundleni loba nje evinjwa nguTrump. Induna kaZulu uDladlama Ngwendiweni usekhankasela ukuba abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho ekhaya. Uqoqa ngodaba lolu le-Studio 7.
Sesisungule iqembu elitsha okuthiwa My Right to Vote. Liqembu lokuqala lapha ukuthi sithole amalungelo okuvote kakhulu for laba abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Abangaphandle kwelizwe leZimbabwe badube badlula 5. something million. Abantu abavote elections ezidlulile khathesi bafike 4.8 million kuphela. Yikho ke ukhuluma ngenhlambi yabantu, really abantu abaningi kakhulu abangatshintsha izinto. Yikho ke sesenze leyo i-organization i-My Right to Vote. Sesiqalisa ukuthi hayi abantu baregister khonapho, kwenza ukuthi wonke umuntu ohlezi ngaphandle kwelizwe leZimbabwe athole ilungelo lokuvota. Into le izimele yodwa, ayisebenzi le-ZEC, ayisebenzi le-government yeZimbabwe. Injongo yokuthi abantu beseZimbabwe bathinte izihlobo, abangani, obanibani phetsheya, ukuthi registani, registani, registani. Ngoba ukurejista lokhu kuyavula indlela ukuthi i-transitional government isondele masinyane.
Sikukhangelayo lapha kakhulu nduna yokuthi lingaze livote kumbe kube njani, inxeba yalo kuphuma embusweni bangayala kumbe le vote yenu ukuthi i-diaspora ivote liza kuthini ngakho, ngoba kukhanya kule nkinga lapho.
Hayi baba Dube, asibaceli ngalokhu baba, asibaceli. Yiyo inkinga yakhona. Asibaceli, asibadingi, siyazenzela. Sizathu bani? Sizathu ukuthi into esiyikhulumayo ukuthi ivote ye-diaspora kumele ibe khona isivunyiwe izizwe eziningi over 30 years, i-EC, i-African Union, i-America, ubani bonke kade lokhu besithi banike ivote, banike ivote, banike ivote. Yikho ke sigade isitimela vela esihambayo, sigade isitimela esihambayo ukuthi sesihamba isitimela lesi. Isitimela lesi silesitishi esinye kuphela, i-transitional government. Kodwa siqala ngokuthi uMahlabe Zulu atshele izihlobo labangani phetsheya ukuthi registani kuphela. Asidingi ukuthi lisifake engozini ekhaya, lilambe, lidubeke lani. Sidinga ukuthi litshele izihlobo labangani ukuthi registani kuphela, lizabona kuphehleka kahle.
UNhlanhla Mangwendiweni induna kaZulu ubekhuluma le-Studio 7 ese-London. Sohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-African Union isikhethe isithunywa esiza kuya kwele Ethiopia okulempi yomvukela endaweni ebizwa ngokuthi Tigray. Abantu abaningi okumangalisayo sebebulewe, njalo abanye sebephephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempile. Abantu bayavota namhla kwele Burkina Faso ukulaba lichumi abancintisa kukhetho lukamongameli. Omunye wabo ngumongameli Roch Kabore. okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuzethi basebenzise izitho zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba asonto kumele siyale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona, uSathane naye ukhona. So ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho, angazi yabuhlala kulipi. Imithi ikhona, bakhona abantu abacoboda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo.
Baba Ngwenya,
imithi ikhona iyasetshenziswa, hhayi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele ukuthi ufuna ukuthi adle ngaye. Akuseyikho amadlozi akabe ukukhangela yikho-ke ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela bekutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi wadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi, kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothile sefile ngegazi lakhe, hhayi, loba isihlobo sakho loyo umuntu kodwa ungamazi, kuyisihlobo sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho likhathe lonke imota lomunye livingelelane, ungambuzi uzafisa ukuthi hawu kathi uyihlo nyamazi abanzini yabazi.
Ye, siyakuza Golide, khuluma layo umuntu omdala khona.
Engakunonisa ngikudlulise khonapho kumbe engakusaprekta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana, yikho okuhle lokwana. Imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo, lokho okwegazi, lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo, hhayi, kuyavumakala kuvele kuhlala kukhona, ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini, abanye babhilive isimuslim sabo, abanye ngamakristu, abanye even laba ama-Rastafarian laba and stuff like that. So abantu babhilive into ezijiyeneyo. So imithi yesintu ekhulunywa ngubaba lapha iqondile, ilungile, engelagazi lomuntu, elokuthi kona nxa usebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela. Leyo mithi leyo, hhayi, siyayifuna. Yikho ubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla, amadoda anto akwazi sithanda izihlahla. Nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hhayi uyindoda sibili, ngabe kona akukho lokho izihlahla besiza sisebenziselani. Kodwa siyasebenza nxa ungena endlini ngalo ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokuzibokuzitona imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle, ezingela gazi lomuntu, ezingela kuchitha impilo yomuntu, ezingela kulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza, hhayi, udiabolos udevule nangokwakhe.
Uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Ukhulume ngawona lokho ovukavuka lokunye okunjalo, kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa, nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke. Angithi siyafana uyabedinga imbelevo, nakuthi ukalambele okutho ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe, hhathi umama yedwa bobabili, ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle, libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count. Yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili, kwenze ukuthi lakhe umuntu. Hhayi, khona ukuthi umise umama yedwa, lokuba bethi yena hhayi mina ngirayithi hambe emiswa wena, hhayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lokwabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lokwabili, ukuze umuntu abe khona. Awukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana, kodwa lingahlanda ukhama lobaba bethi hhayi nube sicela usimise besangene, hhayi uyabamisa, hhayi futhi mina ngirayithi hambe emiswa wena ongazaliwe, owakho umntwana ongapho omzelele.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhambenyana Ngwenya kanye lo somabhizimusi uJoseph Chuma. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeveke ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali chona njani mtoka somuche zimpapumuche. Ngialibingele la kuhlelo lwethu lwanamhla nje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa noMatricious Machona osakhulayo ophila ngomkhuhlane wethukela. Sixoxa ngesimo sezempila kahle elizweni. Kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda ukunanza usuku lwe World Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 14 November. Matricious ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes.
Nasikhangele ukuqhakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kweleZimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane?
Abantu kweleZimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumaradio belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. Kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wethukela.
Matricious, awuchasisela abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wethukela uhlangana ngendubeko enjani?
Singahlangana loduko lokuswela umuthi ngesikhathi uyabe kumele ukuthi uwusebenzise ngawo, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha, vele kayitholakali ngokuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Ezibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakula mafriji. Even ukuthi utest ichukela ikuthi ugade ibhasi uhambe etown uyetest ichukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngobunye isikhathi uyabungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizindubo eziningi esihlangana lazo emakhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricious, phosela amazwi akho okugcina.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day kwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa. Ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni loku senza ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwe kumbe ngameva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola. Lanxa ungalandeleli indlela uyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hayi Zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricious Machona ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthokazi omuhle zimpapumuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. Zulukandaba. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sinike uNtukameli Nkomo ixesha lokuthi asethulele ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nzafuna siqhubekele phambili sikhuthazana ngokuthi singalahli ithemba. Ngizabala kumakhosi esibili chapter ka 6 iverse nga 24 ithi yona emva kwalokhu uBehidadad inkosi yaseSyria wabutha yonke impi yakhe wasuka wayavimbezela iSamariya. Kwaba khona indlala enkulu eSamariya ngesikhathi sokuvinjezelwa kwalo. Ikhanda likababhengi lalithengiswa ngamasheleni esiliva angamachumi aficaminwembili, lekhanjana lombhida othile ngamashekeli amahlanu esiliva. Singasuka laphana ngizafuna ukuthi siye kuchapter 7 verse ka 1. Kodwa uElisha wathi, zwanini ilizwi lenkosi uNkulunkulu ithi, ngalesi sikhathi kusasa ingxenye yegokoko lempuphu izathengiswa ngeshekeli, legokoko elilodwa lamabele lithengiswe ngesheleni esangweni laseSamariya. Nxa sinanzelela lapha siyabona ukuthi iSamariya okwakuyisigodlo samaJuda ngaleso sikhathi. Siyananzelela ukuthi kuthiwa kwangena udubo olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi babevinjezelwe ngamaSiriya, kwakungasela kudla. Athi ikhanda likababhemi wawuthenga ngemali enkalakatha kakhulu, ukuthi ngesilinganiso semali ekhathi eseZimbabwe kusho ukuthi ubabhemi, ikhanda likababhemi wawungalithenga nge-$800. Ungayehlubalo siya phansi uzananzela ukuthi kulo munye umama owatshela inkosi ukuthi omunye umama wacela ukuthi bedle abantwababo ngenxa yendlala eyayisikhona. So omunye wayesedle umntwana womunye, lwana wathi sesithi letha ngapha umntana wakho ukuthi simudle, lwana omunye wayala. Umama lo wagcina ekhuluma lenkosi ukuthi umama lo uyala lo mntana wakhe ukuthi simudle ngenxa yendlala eyayisikhona. Kodwa baya kuElisha, uElisha wakhuluma ilizwi likaNkulunkulu elilethemba, wathi yena ngalesi sikhathi kusasa yonke into iyabe isiphendukile, ukudla kuyabe sokugcwele. Ukhona undoda wayekhona pho ezwa uElisha ekhuluma leli lizwi wayekela ukukukholwa. UElisha wasemtshela wathi kuzayenzakala, kodwa wena awusozi ube yingxenye yalokho okuzayenzakala khona. Ngakho namhlanje mfundi sikhuthazane ngalokho. Okokuqala, ukuthi ngenxa yokuthi siseselapha emhlabeni vele sizangena phakathi kwendubo. Kuyafika isikhathi lapho ukuthi nxa ukhangela ngemuva ukhangela phambili ungaboni lutho. Nxa usiya emkulwini usiyakhangela ukuthi kumbe impuphu ikhona into abantwana bedle, ubona ukuthi akulalutho. Uye cabanga ukuthi manje ngizoyithola nini limpuphu, uzibona ukuthi awulala mpendulo ongabalayo. Siyadidana izingqondo abanye njalo kule minye imimo esiyabe sesingene kiwo, ukuthi ukhangele ucabanga ukuthi malapha ngizaphuma njani. Ngakho-ke ngifuna ududuzeke ngalawa mazwi ukuthi uNkulunkulu onguye owakudalayo akulala nwele lwakho lulodwa oluwela phansi. UNkulunkulu angalubali, angabi lwazi. Manje ubona ngani udubo lakho kasoze alukhangele na? Nxa uNkulunkulu ezikhathaza into encane nje enjengonwele lwakho, manje nxa sikhangela impilo yakho-ke kutsho ukuthi uJehova uzangenela aguqule isimo lesokiso sona, aguqule into le kudubayo, ayenze nje ingani uzabona ngani nje wawuphupha ukuthi kuwangena kuleso simo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, siyathandaza egama likaJesu. Simelana lazo zonke izinto ezidupa abantu abakho abalaleleyo. Bakhulule, uthwale imithwalo yabo, ngoba wena uthi ezwini lakho wozani kimi lina lonke elisindwayo. Ngegama likaJesu, amen.
Kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Iqembu leZimbabwe under 17 libuyela kusasa ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumncintiswano weCOSAFA. UMnumzana Xolisani Gwesela, isikhulumeli seZifa, uthi kabatholanga impendulo kuziphathamandla zomdlalo ezikuyinhlanganiso yeConfederation of African Football ngokuxotshwa kwabo kanye leqembu leBotswana, eleComoros, leleSwatini. Kuthiwa badlalisa abanye abantu abakhulileyo. Alikavezwa igama lomdlali weZimbabwe oxotshise abantu laba. Singawagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abanceda abantwana eJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngoMvulo ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.